iqembu lethu busi liduba ngokufuna uhlala lingabakhalayo kuphela. Umongameli wethu ubaba uMnangagwa waveza sobala waphumela egcekeni njalo bana ilizwe leZimbabwe livulekile njalo likhululekile sithi khona ngesiNgisi re-engagement and engagement. Ngakho lokhu kutshengisa ukubana akula muntu ovalelwa ukwenza ulutho lapha eZimbabwe, kodwa abantu bethu busi bona bafuna ukuthi bayenze ngathiwa mhlawumbe iZANU-PF iyalile ukubana kube lama-observers abavela endaweni ezitshiyetshiyeneyo.
Singathi livumelana lakho yini ukuthi kubuye amalunga e-United Nations ukuthi bazohlolisisa ngesikhathi sokhetho oluzayo?
Sibonile ama-elections ka-2018 esenzakala, umongameli enxusa abana wona wonke umuntu ofuna ukuba yi-election observer uvunyelwe njalo umnyango uvuliwe ukuthi babuye bazoyenza into efana nayona leyo. So uyagcina uzibuza ukubana kanti pho kuyabe kutheni, kuhamba njani enqondeni zabo sibili ukubana behlale bengabafuna ukuthi bona bengabasolayo kuphela bengabasolayo kungenanto eyakhekayo. Asiyo nto enja leyo njalo, asiyo nto emangalisayo. Sivele thina sililunga ele-United Nations. Ngakho-ke kuyino okuzanusengile ukubana bayalise ubana bebekhona bebona. Wabuya umama owayevela e-United Nations lapha waphuma le report, bayisola futhi ngoba wayekhulume izinto bona abangazifisiyo njalo abangazikhwabithiyo. So ugcine udinga usweli kanti vele bona kahle kahle abakufunayo kuyini, ngoba ucela ukuthi umama lwana yeka sokuthemba kwathi amaqada kwasala umsobho kwathini. Kukanti-ke ungawukhangelisisa kungenxa nje ukubana bona into ekhulileyo abavumelani layo. So ngabantu vele abangafuni ukuvuma, ngabantu abantu abathi even i-election noma ingazi izosupervisewa ngumlimi ngokwakhe ezilonge zibedliwe kuphela bona bayakutshela ona akulanto enjalo, it does not free and fair. Hey, kwathini kwathini.
Ibandla le-CCC lithi lona iZANU ikhanya kayifuni ukuthi kuguqulwe imithetho yokhetho ama-election reforms. Singazi-ke khonapho ukuthi ibandla leZANU lona liphendula lisithini.
Ama-reforms abakhuluma ngawo ayenzakala, kodwa phela into asuzenzakale overnight. Bona babekhona ku-GNU government laphana i-constitution yasiyenziwe kudala, kanti wayi bona babehlule ukuthi kuhlukwenzeka into yongeka-one. So izinto zenzakala mbijana mbijana, kuhamba step by step, and at the end of the day yonke into izagcina isinjani isi-aligned i-constitution enja nama-electoral reforms abakhuluma ngayo.